Hayi bubi lokwakwenzakaleyo utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle and kuningi abazama ukuthi bekufihle kulo muntu obuleweyo eGrandview kubantu batshaywa emakhaya batshaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengingenile ungenile emakhaya ungenile not only eMashonaland ungenile lemathebeleleni uhambe ePlumtree yabona ukukhona so bayasaba abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalists abathethe eSouth Africa abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo sizithulele bezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile kodwa kulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want ukuthi bebone ukuthi kwenzakalayo. Khathesi ngikhuluma nginje ngasePindura kunokuthula but bona abantu bexokozela.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini?
Hayi uhamba nge-wrong foot nxa wadlala ibhora yabukwazi ukuthi umuntu utshayela ibhora phezu kwegedi hayi engikubona ngiphansi lapha ashiko lokho amadoda lawa asingasaba asaba kakhulu yakufuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair elections impossible. Nakhathesi sengingenile ePindura amapholisa asegcwele esuthini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona